siyabonga kakhulu inkomo ukuthi lize lasikhumbula nama kwamazambo njalo sibongele ukuthi khona liningi isikhathi lapha ade singasenathemba khona. Kodwa-ke isituation ekhona lapha akusizi ngalutho ngoba njengatho ngaphambilini ngikhuluma kwisidesezeta ukuthi amadamu esilawo agcwele idaka akaselacapacithy yokuthi angabamba amanzi ayeneleyo. Bese kubuya la ngendlela ekuhleli ngayo ngibona ingane iyingozi ngoba lingaze libe linile leli zulu futhi ukuthi khona inkomo ziyobe zibhuqa khona lapha ade zivele zibhuqa khona okusho ukuthi khona izivele lethu isinet plant angikwazi ngiyikhopheli lethu liyehluleka kudala kumbe ziqhubeka kusehluleka but indlela engibona ngayo ukuthi izulu leli linile but we don't have the capacity ekuthi khona sisebenze la manje siwapheleleyo kaphela sikhuluma ngeni magini khona ngale emabhongane lapho esithembe khona idamu lalo ladabuka amanzi akuthikele eceleni so kwesinye isikhathi izulu leli lingazasiza ngenxa yokuthi khona umphakathi wethu mhlawumbe awuhlelekanga ngendlela engasisiza ngayo.
Amadlelo ona anjani besokuluhlaza yini phansi?
Akula lutho kwakakhethi inkomo ngoba sikhuluma ngezulu eline-2 days ago. Akula lutho nje kuloko khanya ingane bekade kunelima lokukhanyela lapho egangeni. Akula lutho.
Umumo wendlala ebantwini wona uminjani? Azikafiki yini inhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa abantu?
Umumo wenza into eziphathisayo ngingaze inhlanganiso elinye okuthiwa i-Hawkic. Yiyo engani ziphathiswa kwalezi nsuku but bakhanya ingani bebehlele ukuthi baza kuyila ngomashi. So angikaboni enye inhlanganiso kumbe engaba ngabo angazi yena inhlanganiso ezinjalo. Angazi kumbe kusasehleleni kuke kwakhulunywa lento yehlelo njalo kahulumende leli ele-Food for Work. Kodwa-ke inhlelo eziphonze ukukhulunywa nje ngingazi ukuthi khona ukuphumelela kwazo siza kubona yini ngoba indlala ibhahile ebantwini abanye sebelala bengazanga sikhulunywa.